Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 tuligazi 2020 ngu Chris Kande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela isigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka elebandla lezanu PF lihlaziya ukuba umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshangelwa ukuthi baqoqa umbhikijo wakusasa, abanye abaziwa ukuthi basiwe ngapi.
Ngeqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufila abantu sebezwile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 ovela isigabeni seManicaland izolo. Inani lasebeligcikwane le coronavirus elizweni seliphose lafika inkulungwane ezintathu 2879 labulala abangamachumi amanelanye 41. Lokhu kwenzakala amankampani amanengi elizweni esevaliwe ngemva kokuba izisebenzi zitholakale zilegcikwane le coronavirus. Umsakazo we ZBC lawo ngomunye wamankampani ahlaselwe ilolu dubo. Idale elimqoka elemandla lezanu PF izolo lihlaziye udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikijo okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedaleleli ukuthi kwethulwe ubufakazi obugoqela amagwaliba abhalwe ukuthi uChiwenga usekela umbhikitsho wakusasa. UChinamasa uthi leli dale liveze ukuba ilunga lePolitbiro umnumzana Claveria Chizema ngomunye wabakade bedinda amagwaliba la. Kodwa uChinamasa uthi Mnangagwa uzihlekele wathi yena loChiwenga bavela kude okokuthi akula okuzabaxabanisa. UChinamasa uphinde wakhuluma ngokuphiwa inhlonipho yeqhawe ephiwe umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesibili. Ubulewe ichefu, kodwa uChinamasa uthe akukaziwa ukuthi kuyini okumthetheyo. MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa ezindlini zawo ngabantu abangaziwayo. Unkosazana Othilias Banda ubikwa ethunjwe izolo emzini wakhe elokitshini lesizinda. Kazakali ukuthi usiwe ngapi. Umgcini sihlalo kaWard 21 oyebandlale MDC Alliance uNyasha Musundire ubikwa ethunjwe izolo emadabuka kusa emzini wakhe esizinda, wasiwa egangeni lephumula lapho afike wachaywa kabuhlungu wayephoselwa enkulumane. EHarare isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Oliver Kwatiringa ubaleke esizwa ukuthi uyadingakala. Kwasala kungena abantu abangaziwayo emzini wakhe bathumba umkakhe ungaziwayo ukuthi usiwe ngapi. Kunjalo nje umnumzana Josephat Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubikwa esithi abantu abangaziwayo bangena emzini wakhe kobulawayo bantshontsha imali, utshwala namanye amaphepha akhe. Umnumzana Ngulube ubikwa engomunye owaba amamask alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke embusweni. Omunye njalo ebikwa elama mask la umnumzana Mthulisi Hanana wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation uthi amapholisa angene ngodlakela emzini wakhe emdinga ngolwesibili. Umphathintambo kahulumende ubona kwenzakala ekhaya umnumzana kaZembe kaZembe izolo uthe ukutshengisela ukufuna ukwenziwa kusasa akukho emthethweni ngoba abantu bafuna ukugenqula uhulumende. Amapholisa agcizelele amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Engubonayo mina lenguzwayo ekuhambeni kwami lapha yikuthi abantu sebezwile ngale into, bezwile kunjalo libanga lokuqala lelo. Lanxa bangazi besabe bangangena emgwaqweni ngenxa yokwethuselwa landlani, kodwa ilizwi selihambile lihamba lokuthi kadena u-31 lo beyatshengisela phezu kwani. Ngibona ngathi khona lokho lakho nje, lanxa abantu beyangena ngemgwaqweni beyesabile, kodwa abantu sebesazi ukuthi injongo yokutshengisela ibiwilisana lenkohlakalo lokungaziphathi kwalaba abaphethe izitsha zikahulumende lakho konke okuhambelana lakho khona lokho. Ye, ngileqiniso abanye bazangena izibindi zabantu azifanani, abanye bazahlehla nyovane, abanye bazakhulumela ezindlini, kodwa usala ukuthi umbiko usufikile abantu sebezwile ukuthi bekumele kwenziweni.
Sibonile iziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa emhlanganweni etshiyeneyo besithi akumelanga abantu betshengisele ngoba kuza kuba lodlakela. Ubone ngani lokho kungenza ukuthi abantu besabe yini kumbe
iziphathamandla zikahulumende ngokusebenza kwabo baqondile ukuthi batho njalo balise abantu ukuthi batshengisele, ngoba kanti vele kutshengiselwa kuqondwe kubo ukuthi kabenzi kuhle, kabaphathi kuhle izinto. Njengabo bonke uhulumende abaningi emhlabeni lapha, kabafuni ukuthi laba abantu ababaholayo babatshele ukuthi liphambanisa la. Ngakho-ke abantu bayazenzela ngoba ibabezwa ubuhlungu. Bona babakhuluma njalo abanye bakhona kabezwa ubuhlungu, abaluboni udubo olubonwa ngabantu. Abantu-ke kumele-ke bamtshengisile nalowo hulumende wethusela abantu ukuthi isikhathi sesenele, sebediniwe kabasafuni, ngoba kulanto eze emntwini ehlezi. Ukuvimba kwamapholisa lokhu kakutsho lutho. Kanti ngesikhathi sempi vele wahamba empini iphethe ipasipoti ngubani. Nxa bathi befuna into yabo konke lokho okwenzakalayo ngazozame ukuvimba mbewenzeni. Abantu bazafuhla laba bazafuhla khona la. Nxa bengaba balutshwane ngenxa yokuthiselwa, kodwa bazakwenza khonoku kwezinye indawo, lokho mbozeme leqiniso lakho. Ngakho njalo la kukutshengisela endaweni zabo kuqondile, akulanto embi ngalokho. Kanti angithi babe bengomakhelwana betshelana besazisana lokuthiwa ngesilungu i-conscientization emhlabeni. Uzenda komuntu ungazake ufakele umngcele.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ilunga lebandla le-MDC Alliance, umnumzana Mazwi Ndlovu, obikwa ebulewe ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF ngempelaviki, ungcwatshiwe kibo izolo esigabeni seGwambe ePlumtree. UNdlovu ubikwa watshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla le-ZANU-PF encedisana lamapholisa esigaba ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla kukahulumende kuphiwa abasekeli bezanu PF kuphela. Utshaywe ngolwesihlanu wasethwalelwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lapho abhubhele khona ngesonto. Isiphathamandla se-MDC Alliance unkosazana Precious Ndlovu obekhona emngcwabeni lo izolo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi sokubotshwe umuntu oyedwa kuphela phezu kwesehlakalo lesi lanxa abanye abasolwa besaziwa.
Kubuhlungu kakhulu ekuboneni umntanakhe oleminyaka emine 4 years elandisa ukuthi la abantu bamchaye njani ngoba bamchaye phambi komntanakhe ebabukile. Sisebenzile sibili simbekile kodwa umphakathi ulembuzo babankomo ukuthi abantu bonke abaqanjiweyo ababaziwa bayiba babesethusela onjengobhebhe u-district chair wezanu PF onguye asukuma phakathi komhlangano olo councilor phakathi umhlangano ebatshela ukuthi bazacatsha izanu yacatshisa izanu yabulala onguye njalo kukhanya wabiza lujaha uThuboyo ovela kwesinye isigaba ngenhloso yokuzobulala uMazi balokhu abekhona phandle okuze kwayenza ukuthi intsha ithathe yona inyathelo lokulanda ubhebhe emzini wakhe behamba lamapholisa ukuthi abotshwe ngeshwa nje utholakale sebalekile kodwa esithemba ukuthi ngendlela okukhulunyiswane ngakhona lamapholisa azasebenza umsebenzi wayo ngendlela umphakathi obakhangelele ngayo.
Akuzange kube lodlakela yini emngcwabeni?
Okodlame babankomo, thina njenge MDC Alliance, iParty of Excellence, asikholelwa entweni zodlame. Sikholelwa ekuthenini abomthe ingalo yomthetho kumele idlale indima yayo. Loba nje abazali, intsha, abangane, lesigaba nje bebebuhlungu befuthelene. Okwenza ukuthi kwangakhulunyiswana kahle lamapholisa ngoba kade khanya engathi wona asadlala phansi indaba ethi kuzachwayisiswa. Abantu bathi kuchwayisisa njani umuntu simazi kahambe esitokisini liyechwayisisa ekhona ngapho ngoba siyamazi ukuthi nguzibani lozibani. Bayenza ukuthi intsha yakhokhela amapholisa ekulandeni ubaba ubhebhe emzini wakhe loloba nje simthole engasekho esebalekile ngoba kukhanya kulabanye ade sebemfonele ngapho ekhaya ukuthi kulabantu abamlandayo ngapho wabaleka.
UNkosazana Precious Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwambe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukutshengisela uqoqwa kusasa kusoze kuphumelele ngoba kuzaba yize njengoba amapholisa lamasotsha aza kwenqabela. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi ukusilela kwabodokotela labongi kubangele ukuthi omama abakhulelweyo abayisikhombisa baswele abantwana babo ngelanga linye esibhedlela seHarare. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, igama lami ngu-Ed, ngikhona lapha e-South Africa. Bengithi nje ngemphawule lapha bakithi kukhona udaba engasalutholi kahle. Ngumlaleli omkhulu kakhulu we-Studio 7, everyday ekuseni ngiyalalela mpela kakhulu la ntambama. Okungixaka kakhulu nangu bakithi ukuthi abantu bonke ababanjwa lo mkhuhlane everyday uzozwa kuthiwa ngaba bevela e-South Africa. Hayi, sokuthanda ukungisolisa kakhulu ukuthi kanti wonke umuntu nje osene-corona ukuya e-South Africa, is it true or else lapha abafika begcinwe khona yilapha abatholela khona sebethola leyo corona khona lapho? Angiliboni iqiniso lakhona khona lapho. Ngingasho ukuthi nithini kodwa-ke hayi sokungathi sokuthanda ukuba too much ukuthi wonke umuntu obanjayo from South Africa. Kanti ama-quarantine centers lawo ayemukela abantu abangena nini kuwo bekuya from South Africa kuze kube la manje ngoba sazi ukuthi ibhodi ivaliwe. Angazi njalo, mhlawumbe ngiyalahleka, kukhona ndlela thile okwenziwa ngayo maybe engakaze ngiyithole. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 Mahlabezulu, ngimisa abasakazi bethu baku-Studio 7 abasebenzela umsebenzi. Ngiyathanda nje ukuthi ngingazijigama kodwa ngiye ngiphawule lami mayelana nomkhuhlane we-corona ngangendlela esiwuphatha ngayo thina seZimbabwe. Abantu kungakhanyakala ukuthi ingani eZimbabwe bayadelela abantu umkhuhlane we-corona njani kayikho kayi ukuthi egumeni ubaba nomama bangabe ngani ngabantu abanganabaphelelanga kuhle emakhanda bethi bengaphele ebhawa banatitshwala bese bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo bekhuluma izinto ezi-serious bedlala abantwana mhla sebekhuluma into e-serious abantwana ababathenga ngokumkhuhlane ezathi uzwela khathana obhamchinguli babiza amavidi wahlalisa phansi athi mkhuhlane lo uvela kunkulunkulu sekile ukhawulisa amakhiwa nazi la afakele izimbabwe amahlangishini pho nanku-ke namhla sobhuqa thina sezimbabwe yiliphi-ke thina leli lizwe esalifakela amasangishini ikhoroni zokuthi ihlaselathi yikho-ke kanenxa uhulumeni sezama ukuthi kuyayiphophisa iqiniso zokuthi ikhoroni yabulala abantu selokuthatha lula ngoba yathi vele kumele atshela abantu ngokusika sekhorona le yena wakwenza ihlekise idlala ngakho into yingufengane namhla sezikhona ezizama ukuthi abe siseriyasi sokumehlula emakhonabo
salibonani balaleli bonke bestudio 7 mina engikhulumayo ngokumayitiro wemathisouth mama wemathisouth ngithanda ukuyazisa abantu bebandla elicolekile MDCT ekhokhelwa ngumama uDr T Kupe ukuthi lokhu esikuzwayo ayisikho umonzora kakhontesti umonzora kafana ngukhontesta bandla ngicela ukulitshela lonke lithi lina kumbe nilizimisele ukuthi umonzora ngakhokhela ibandla thina silo purezidenti wethu umama makhuphe uvayisi ngu-Obert Kutu okuningi asikudingi ngoba thina silo somlomo wethu umfana wethu omncane okhaliphileyo okhaliphile njengebizo lakhe ukhaliphani phugeni nguye ozasazisa konke lokho esokusesikuzwa hhayi thina njengebandla sithi bantu be-MDCT lizimisele eqinisweni nxa lo ofuna isikhundla ukwaduha oduhayo vele siyakwazi i-constitution ethi ithi kabuyele phansi ithemu yakhe nxa iphela umonzora uyehla nje uyaphansi thina siyakwazi ukuthi wethu upresident umbani singadlali ngesikhathi bazali lingadlala ngesikhathi lizabona ukuthi selilahle ibandla leli umonzora nxa efuna isikhundla uzasifuna ngemva kwethu 2023 lapho ekhozazuza khona ukungena akhonteste ngoba uqalo waduha wa-MDC allies uyehlulekile ukuthola isikhundla
angibingelele kwi-studio 7 nijani basakazi bamakwahle okunye kuyadanisa okunye kuthelela ulaka okunye kuthelela inzondo umuntu omdala omdala ongangomalakhi inkomo umuzwe ekhuluma kanje ngomuntu efile ebulewe ngabantu bezano izakhamizi zisifakaza ukuthi ubulewe ngabantu bezano zimshayela nje amabele ukuthi amabele ngawezano naye icela ukuthi abhaliswe washaywa umuntu wenkosi waze wafa uyakuphika lokhu wemba phansi umele izano ude ngeke kwenzeke lokhu izano bengayifaki phakathi asibantu bezano ababulelele umuntu unjani kodwa ubaba lo emdala engaka yena kuwumntana kube zokuzwa njani hhayi mani khula baba malakhi inkomo khula baba khula baba ipholisa nalo liyambulala umuntu ma kuyizigeleke qela ezizenze izigebengu lezi zenzeleyo nto leyo ababoshwe ungavikeli ukuthi ngoba ngabantu bezano ungakuqali nje umdala ungaka
yebo 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 dube studio 7 silimamele hayi khona le ndoda ezana upiko yayivikela nje hhayi inkulumo iqonde nje bham hhayi yazi angake izanu ibe street kangayigamenti yezimbabwe kutoyitoyi lezo bakhona e-3150 okwedlula izidingo zabantu from health umntwana esiya kubaby clinic or umama ekupregnant azayothola umntwana everything is down 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 at the ashes futhi bastripthi ngabantu abaphila abaziphandelayo abazibonelayo abadamba amabhoda benze yonke into ngoba silana nje sebesibastripthi kangaka bakuphi abantu bengena ezweni ungekho emthethweni bephuma ezweni ungekho emthethweni bakuphi these people that are clever but no let them get life outside baphile then siyabathekisa lapha ekhaya like igovernment ezimbabwe ipha abantu umthetho wokubana bangabhadala ama-rent I don't remember mna khona izinto kodwa igovernment izipha abantu free ezima sazi njalo eyiphi zenzeke angazi noma lami sengiphume ngaphandle kwezo kodwa ngiyayo ezimbabwe like usually ngiyabonga kipsongokwelula kunoduma wodlovo hhayi angizwisisi mina ukhuluma kale ndoda ukuvikela ibandla ngempela mpela ibandla linganyakazi bazosuka balale phela uma bengaboni itoyitoyi laba abantu babehola bafake emaphakethini abo basebenze nje ukuthi izwile bathumele amakansila amakansila alaa mali agitshezwa ngumphakathi emakhaya ukuthi kufanele aye emhlanganweni amabhasi avuka la ithi akunanto ka-government hhayi
hayi kuhle enkundleni kuhle enkundleni bazali asiyekeleni okurobhana la ngokukhuluma ngoba wena sakhwisa isikhwama sigcwele kungapi laphi izano PF enika khona abantu kudla akula kudla okuphiwa abantu okudla okuzaphiwa abantu kuphiwa ama 2 kg erayisi engalala lutho kukhethwa futhi kuthiwa kuphiwa abantu bezano PF hayi bazali asiyekeleni ukwenza njalo mina umntana weZimbabwe umntana wezano PF kodwa lokho sokungaphezulu kwamandla ethu yekelani ukuqamba amanga abantu besifa ngendlala yekelani ukuvala ngobungwa obajonga abantu abadala kudala ubungwa abosebenzi ulaka kalusebenzi livimbani livalani yenzani izinto zicace bazali liyayangisa liyasiyangisa shimu siyagcina sigezi izandla
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Ilunga ledale leCongress kubandla lama Republicans umnumzana Louis Gomet obesazakala ukuthi ukugqoka imask akuncede ukuvikela igcikwane lecoronavirus uzithole esebanjwe yileli gcikwane izolo. Ugome ubemele ahambe lomongameli Donald Trump esigabeni seTexas kodwa ugcine engasayanga ngenxa yokubanjwa ligcikwane leli. Kodwa uthe ebuzwa wathi yena okumenze abe ligcikwane leli yimask ake wayigqoka. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligcikwane leli lokhu liqonga elizweni leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
I-corona eWashington State ilokhu isiya phambili bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abaye esibhedlela bese sibaba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi zedluleyo maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga kukhanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona okulungiswa khona izinyama indaba inamba sezikhwela sesiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina silokhu sisezindlini especially King County lapho enhlala khona akungabi lo mehluko lokusaqalayo nje ukuba ku-lockdown silokhu siku-lockdown please nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena uba se-ofisini ngalephi ilanga wenzela ukuthi sonke sibe le siqhubeke silokhu senza i-social distancing. So kulomkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona lasezitolo. Labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo i-mask. Loba nje bekhona abanye abalokhu bephikisana lakho kodwa umthetho we ukugqoka ama-mask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanyi ideda, ayikhanyi ifuna ukwedlula ilokhu ihamba iphenduka.
Siyabona ukubana zikhona ezinye iziphathamandla zikahulumende wele Melika ezilokhu zingani ziyasekelana lo Trump ekutheni igcikwane le-coronavirus alithelelwana kalula. Siyabona ukhona omunye oseyitholile i-coronavirus obesala ugqoka i-mask. Ungathini wena ngalokho ikakhulu sikhangela ukubana umkhuhlane lo odokotela bayakwazi ukuthi abantu benzeni kodwa belokhu bekhona abalenkani?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbungumrepublican umbungumdemocrat. But umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula. Singeza ke sitsho ukuthi hayi umuntu khawulile kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguye othe Mina ngibona nganokunye yikuzehlulekela ngoba nxa ngigula yimi engigulayo, nxa ngihamba ngisiyaphandle ngisithi akula mkhuhlane yimi embuya lawo emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzele ikhanda lakhe, alandele ama scientists akuchoyo abawufundele lo mkhuhlane. Ngenxa ukuthi uTrump kayisuyo ohlola ngezemkhuhlane, kasuye dokotela, yena yakhe advice ngepolitics lezi izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi. Kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa ukuthi bafuna ulandela bani uTrump. Silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle esigabeni seWashington State.
Sesalahlamasiko abantwana abahloniphi bayakamba bayezenzisa umuntu uvela engavelanga kusesikolo ukhombu yedimasi uyedimasta lo semithisile uyaphika isizwe. Sesalahlamasiko sesalahlamasiko izulu alisani izulu alisani umntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni umntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni sesalahla amasiko
asbuye asbuye masisweni. Sekutheni bantu bakithi silahla amasiko thumelo kwesizwe kwesizwe sekutheni na asobole asbuye inkomo isiko lethu lelo asobole asbuye inkomo
sesalahla amasiko sesalahla amasiko izulu alisani izulu alisani umntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni umntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni sesalahla amasiko isimanga ukuthi abantwana bahamba bekwenda amavele engathanyelwanga uyabe ngakalayo sesiyakwenda khethe nikhele bona umuntu osikhambelayo bakwenzela nabantwana. Ngoba abantwana laba asoze sibe lento esizayizuza. Uyabuluza esikolo inkomo zakho sethethe umuntu mahala ikwenzelani badala dala nabantwana sithembelina ukuthi abantwana bathesele bayezi liyabatotoza ngento engayisiyo uza kulimalela usithi uyedinga igrosari enekhomba umuntu ongalanqeda dingani umuntu oneplani yimi sikhosana bhendi zamkulaya kustudium lapho uhlwelifeka khona. Sesalahla amasiko sesalahla amasiko izulu alisani izulu alisani umntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni umntwana ongakhaliyo ufele mbele kweni sesalahla amasiko sesalahla amasiko sesalahla amasiko
amasiko
siyenjelele siyenzele.
Kostana Band featuring Jays Maravini besigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Sifundisane singabantwana ishanti hamba kiyo uqinile mina napolo pite moyeni
asiyakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele Inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ovela esigabeni seManicaland izolo. Idale elimqoka lebandla lezizana PF lihlaziya udaba lokuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uyasekela na umbhikisho okhangelelwe ukwenziwa elizweni kusasa. Lokhu bethunjwa abantu abacatshengelwa ukuthi baqoqa umbhikisho wakusasa, abanye babo abaziwa ukuthi basiwe ngapi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.